Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngomvulo menjabulo, mhlaka 27 kuLwezi 2023 ngokwesidube. Endabeni zethu lamhlanje.
Bazonde bafile abantu bakwazi ukuthi lokho kwenziwa kungamanyala. Isizathu ukuthi bama umuntu abamthandayo bayamazi umuntu abamthethileyo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi abantu bazimisele ukubisela abaqotshiswa umnumzana Sengezo Tabangu edala lepalamende nakumakhansili.
Ngiyananzelela ukuthi by-elections kulezi ndaba eziningi kakhulu ezenza sizame siye siwine ama-by-elections ngoba iyasukathulukenza i-campaign ilegeleyo abantu bekhona ngale beyincedisana kuma-constituents.
Ibandla le-ZANU-PF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngompalakazi.
Ngijabulile kakhulu ngokuthi ngisele namazwi okubonga ebantwini abasivoteleyo nokuthi basaqhubeka bayasithanda nalokhu abanye bethu beye basitshiya engozini.
Namhla sixoxa lomeluleko Brema Moyo weqembu leinsimbi zezwane elithole izicoco ezimbili kumkhosi weBulawayo Arts Awards. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-ZANU-PF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngomfalakazi. Amalunga ebandla leli asabalele emaphandleni lemadolobheni lapho adinga khona usekelo kukhetho lokudinga abazamela izigaba ezitshiyeneyo ejali lepalamende njalo lakumakhansili. Eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lithi abantu bazimisele ukubisela ezikhundleni abaqotshiswa ngumnumzana Sengezo Tabangu othi ungunobhala jikelele webandla leli. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda okubandla le-CCC uthi abantu balume owangaphansi besithi bazalijezisa ibandla le-ZANU-PF kukhetho lwama-by-elections.
Hayi, by-election yona leyo ngayikhangela kuhle. Aso by-election yokuthiwa kuyakhankaswa. Ngoba uyakhankasani njengoba abantu bayasanda kuphuma kukhetho. So nje ngiyakholwa ayisiyo ndaba yokukhankasa, indaba nje yokukhumbuza omunye lomunye abalandeli bakhe ukuthi nxa kuthe kwaba njalo mhlakanani abantu kabahambe ngobuningi babo, abahambe beya ngesisita. Akula lutho olunye olukhankasayo lapha ngoba siphuma phakathi na kukhetho phela.
Singathi akula kukhahlamezana khona ngapho-ke ebhinga kumenjani?
Hayi, abakaqalisi abayenze ukumizwa. Abakaqalisi lapha sisakhangele kusekho lokuthula. Ye baphithizela baningi babuyile banusele bevele endaweni eziningi ezehlukeneyo kodwa kungasenani. Hayi, angizwa kungani kuhlukumezana kwekwenzakala enyuwe.
Singathi abantu bathini kodwa ngokhetho lolu njengoba abantu besanda kuvota nje?
Bazonde bafile abantu bakwazi ukuthi lokho kwenziwa kungamanyala. Isizathu ukuthi bayamazi umuntu abamthandayo, bayamazi umuntu abamkhethileyo, njalo lokuthi lowo muntu abamkhethileyo lokho besamfuna ukuthi ehambe ebamyela. Bakwazi njalo ukuthi umuntu othiwa khona ngo-recone umeli wabo ngaso muntu ole-standing ngaphakathina kwenhliziyo zabo nangaphakathina kwepolitics yabo. So bazonde bafile bakwazi ukuthi ezibhedlela akulalamithi. Bengikhuluma lomunye ugogo kathesi ethithi inyawo zakhe zibuhlungu. Ngambuza ukuthi uke waye esibhedlela wathi ngiyake siyadingani. Lapho engagcina khona ukuhamba wafika bangitshela ukuthi umfitshane kakhulu, yikho inyawo zakho zisele ukuthi zime kuhle. Bamthiya enjalo. Imali yona le edlaliswayo ukuthi khona kuthiwa kuye kwenziwa ukhetho yimali okade kufuze ukuthi khona ihambe iyelungisise ezinye izinto ezifunakalayo kuleli lizwe. kanti labo abezekhi sebediniwe ukusebenza kokuphela nami stop sebesebenza njengewatch babefuzela bephumule bekuba lemuli zabo njengoba nalokho vele abakukhonayo kungafika indawo atleast bekwanisa ukuthi bekuba lezi muli zabo manje nanku sokuyikusebenza kokuphela njengewatch akusela kuphumula
kodwa bazavota yini abantu njengoba usitsho ukuthi sebediniwe
nxa kusiyavotwa abantu baza kuyavota ngoba bazondile bafuna ukuthi kuyetshengisa ukuzonda kwabo nge-ballot ngaphandle kwalabo abathokozayo ngalokho okwenzakalayo mhlawumbe yibo abangasoze behambe kodwa laba abazonde ngalesi sehlakalo bayahamba ngobuningi babo njalo baza kuyavota
awuboni ukuthi ingaphinda njalo emhlolweni uzokuthiwa-ke surikholiwe futhi yindaba behlala berikhola wena bathi kutheni
hhayi ngiyakholwa mina into eyenzakalayo ukuthi anti yabona ukuthi ngaphakathina kwalo mdlalo lo othi ulamandla okurikhola isikhathi esiningi uzazama ukudinga lo ambona ngani nguyomphikisa kakhulu ukuthi lo muntu abe nguye ongabi seduze naye siyakwazi ukuthi ivane ijwayele oyesu inkosi yebo nkosi yenza lokhu yebo nkosi abaphikisana nabo okulobuqotho okoqobo njalo bengavumelani nabo bengabancengi kababafuni yikho engufelayo nje akulalutholunye ngifela ukuthi ngibatshele iqiniso
lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda owebandla le-CCC besixoxa laye esetshilaba ward ebhinga esabeleni seMathabeleland North uze sizwe okuningi ngokwenziwa libandla le-ZANU PF sixoxe lo mnumzana Billy Gawule
lexoxelela ubani labobhinga hhayi umsebenzi uyahamba sibili umkhankaso sibili ukhona sibilisokuba lama rally ayenziwayo ngale njengelupane konke labo bhinga so hayi kukhala umsebenzi uyaqhubeka kuhle kakhulu
libonana zandle zanqoba yini njengoba ke abantu besithi ilizwe kalimanga kuhle kwamanje
i-by-election iZANU PF idaka-ke akulula ukuthi iluze i-by-election ngiyananzelela ukuthi i-by-election kulezi zathu eziningi kakhulu ezenza iZANU PF iwine ama-by-election ngoba iyasuka sibili kuyenzwa i-campaign sibili egcweleyo abantu bekhona ngale beyincedisana kuma-constituencies yiko kwenzakala iZANU PF iyahambe iyencedisa sibili kakhulu kwala kwinkunje nje ngapha e-North zathola amalunga ekhe e-politburo abhizi baku-ground obabomkofu babhizi bayakhankasa khona ngapha e-mathnorth so bayenza ama-rally khona ngapha so abakho ema-ofisini bakhona ngapha egangeni bayakhankasa sibili
ye sizakuthiwa-ke kulabantu abayithuselwayo nxa likhankasa khonapho siyakwazi ukuthi le-Harare kuthiwa kulabanye abathunjwayo lina lithini ngakhonokho
siyabona mina kakhulu ngiyanikhulukhulisa icebo lami langapha emsukulweni wemadebeleleni ukuthi khona ngapha ikakhulu ngikhulumela i-mathnorth as a province ukuthi sibili esikubonayo thina lapha ngingazi kwezinye indawo kithi ngoba kwesinye isikhathi kukhuluma mangashonto eqondileyo mina kanti kukhuluma sibili iqiniso anizake ngize ukuthiwa kulo muntu we-CCT ohlukuluzwe even esigabeni sesesoleto khonakathi anizake ngize ukutwalana umuntu we-CCT wezeso akula ngitho labantu abangilaleleyo bayabuzwa khonokho babalalele umsakazi wakho usuku zonke njengetoto ngale bawulalela imisakazo nalokho akula kenjalo abantu bayazikhankasela kuhle bezenzela kuhle thina zange sikubone khona kwemsindo khonokho kala zake sikubone khona ngapha emhlubulweni wethu khona ngapha especially emathnorth ngingazi kwamanye amaprovinsi kumbe kuyenzakala lakho angikwazi angifuna ukukulandela angifuna ukukuvuma angikwazi sili but engikubona ngapha umsebenzi wokuqutshwa ngendlela ehlanzekileyo kakhulu
ye kodwa nxa sikhangela phela ebhinga ibhinga ingazani abantu kabayifuni zani pol inganqoba njani
khona kwale ngikhulumileyo gits ukuthi indlela iZANU PF esebenza ngayo nxasiza kuma-by-election umsebenzi wakhona uyabe usulula kakhulu ngoba sonke siyahamba kuye kuthi cwi khona ngani sisebenze kakhulu khona ngani ukuze kuphume kube noluthi oluphumayo yiko kwenzakalayo kuma-by-election athathi lula ama-by-elections hhayi kuma-by-elections sithikinya kumele siwawine ebhati yiko kwenzakalayo kini
abantu libatshelani baba Gawule
abantu sibatshele ukuthi njengokuthi ama-constituencies la ekashiwo esasilahlekelwe khona sibatshela nje ukuthi hhayi lingenzanga kuhle ngoba ngalalikhumbula ukuthi engaye isikhathi lesana abantu bakhipha iZANU PF iZANU PF ayiphumanga iZANU PF ikhona iZANU PF yiye ebumbe uhulumende ngako-ke asambeni ndawonye ke sibatshela khonoku ukuthi unzima lowo obukhona phakathi kokuphila kwabantu akusiyo nto yezimbabwe kuphela siyabatshela abantu ukuthi konke lokhu ubunzima lobu bulethwa yizinto ezikhona emhlabeni izimbabwe eyiyo eyingxenye emhlabeni khona pha ekhona izinto zaborussia labo-ukraine kanti kulezinto zabo-israyeli labogaza zenzana ziphambanisa inhlelo eziningi zikhweza izinto eziningi amafutha lani lani ebesephambanisa zonke inhlelo eziphansi emazweni wonke ijikelele sebesikhangela lapho esivele khona ku-covid laphana akuzange kube lula kidi kube lobunzima siyomangalisayo lapho esiphuma khona yikho sekubakhumbuza khona abantu ukuthi hhayi kungathi kumbe into yezimbabwe kuphela abantu besebesithi bona bezondela ihulumende ngumumo womhlaba kodwa kuzalunga ngokuhamba kwesikhathi
umnumzana wabhilivi gawule lilunga lebandla lezanu p f besixoxa laye ekobulawayo iziphathamandla zakwele Qatar zithi ele Israel le Hamas baza kwengeza ngensuku ezimbili isivumelwano sabo sokukhulula abathunjwayo labadabuka kwele Palestine abavalelwe entilongweni eTel Aviv. Lokhu kwethulwe enkundleni ye-X iziphathamandla lezi ezithi lokhu kuzakwenza ukuba kukhulule abanye abathunjwa yihamas ngomfumfu lonyaka labavalelwe entilongweni kwele Israel. Inhlanganiso ye-United Nations ibika ukuba okwamanje ihamas isikhulule abafika phose amajumi amane 39 kuthi njalo ele Israel selikhulule abedlula kancane ikhulu 117 phansi kwesivumelwano esigqitshwa namuhla. Kuzakhululwa abanye njalo namuhla. Ele Qatar ele Egypt le Melika asebenza katalala ukuze kube lesivumelwano esizathatha isikhathi eside hhaji okwensuku ezimbili kuphela. Iziphathamandla zeGaza zithi abantu abafika phose inkulungwane ezilitshumi lanhlanu 14,800 sebebulawe kulandela ukubhomba okwenziwa ngele Israel. Ihamas yabulala abadabuka kwele Israel abedlula inkulungwane 1,200 ngomfumfu ize ihlasele kwele Israel. Uhlaziya lolu daba uDabo kaNcube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Nkomazana olandela izombusazwe njalo okuhlanganiswe yezakhamizi iyebulawa Progressive Residents Association.
Njengoba vele kusela kuphitshi ukuthi khona okuqakathekileyo ukukhulumisana abantu kumele bakhulumisane ukuze into ihambe isebenzeke kuhle. Siyajabula kakhulu ukuthi sizibe wonke amaqembu amabili ukuthi bavumelana ukuthi kukhulumiswane njalo nabona abathinjwe ukuthi bakhulumisane ukuthi babakhulile babuyele ngakibo kungakayiwa phambili njalo kuye phambili kukhulumiswa.
Ngosukubonayo lokhu kungaba kusitsho ukuthi iy'mpi siseduze ukuphela na kumbe hathi ngokokulandela nje umthetho okuthi kuvikela abathunjiwe.
Okujayele ukuzama ukwenzakala amazwe la amabili iraita le-Palestine khona ngale Gaza baqale kudala ukuthi belutshwane kaziseminyaka leminyaka kodwa ngaphezu sibethemba ukuthi ngenxa yento eyenzakalayo khona ngale kwabantu ukufa kwabantwana okufa ebude zonke sethemba ukuthi kungaba meno sibethemba ukuthi ekhulumisana kwabo lalokho abakwenzela enezingathinsa izinto. Sikhulekele ukuthi kuthinte sibi ngoba asiwo mpile leya umhlaba awungekho wakwamdala abantini abaphile abantu bakankulunkulu yikho sithi bethemba njalo sifisa ukuthi kube isifiso sethu kube khona kuyana okukhulumisiwe siphumelele.
Isikhathana esedluleyo sizwe i-Israel sithi yona hhayi ayisoze ime ukulwa ize ifike esikhathini sokuthi isibhidlize iHamas yonke laphana. Ubona ngani kungenelisa na ukuthi kukhulunyiswane ingakabhidlizi iHamas?
Ngibona ngani ama-chances ngathi amathuba akhona abizikhanyele ukuthi khona kulamazwe la amanye ama-South Africa wa-America lakuambani esibaziwa ngamsebenzeleni yibo bamele bekhuthaze i-Israel yibo bamele bekhuthaze wonke amaqembu ukuthi baqinisise kuzele siqiniseko isivumelano enethu esikhona siphumelele. Kakungenele vele wabakitapause kungenele wa-America bakhulume ne-Israel siyakwazi into zezimpilo ezo ziyahlupha bangabekhuluma ukuthi besenzela nje ukuthi babamba kanyamezo but sithemba ukuthi kungakhulumiswana kuzona.
ngubudlelwano lamanye amazwe sikhangela nje eZimbabwe kanye leSouth Africa laphana ngokubona kwakho ukuba lempi okwesikhathi eside Israel laphana kungaphazamisa na inotho yamazwe la
isikhathi esiningi esijwayele ukwenzakala angithi vele amazwe la yiwo phela omnotho ababamba umnotho kakhulu umhlaba wonke so ngaphazamiseka nje ezilingini eziningi ngoba into eziningi zivela khona ngalapho esijokola i-South Africa esengenaba ningi kodwa ngendlela eyenzakala e-Afrika le ngendlela okwenzakala eZimbabwe singaphazamiseka.
Lo ngumnumzana Joseph Nkomazana olandela izombusazo njalo kunhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association. Siyangena kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sebevalelwe enkambeni yamasoja abazame ukuhluthuna intambo zombuso izolo kwele-Sierra Leone. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba amalwecatsha kwele-Yemen ahlasela umkhumbi wakwele-Israel awuthatha asebanjwe ibutho lakwele-Melika. Ele Zimbabwe selivimba abantu eHarare ukuba bengabuthani ngobuningi babo endaweni ezishiyeneyo njalo bengathengisi ukudla emgwaqweni ngenxa yokumemetheka komkhuhlane wohudo. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba umemetheka ngamandla umkhuhlane lo osubulele abantu abalikhulu lamatshumi amahlanu lanhlanu 155 selokhu waqhamuka ngonhlolanja lonyaka. Badlela evalweni abantu abaningi edolobheni leli lamanye okulomkhuhlane lo. Kuyini umkhuhlane wohudo? Ake sizwe usicamfundo solwayo Ngwenya osebenza eMpilo Hospital exoxa leStudio 7 ngodaba lolu lapha ukhuluma ezimele.
Ayikholela isihudokazi esikhulu esimangalisayo. Umuntu uyabe ethe wanatha amanzi kumbe wadla ukudla okule-bacteria eyenza ukuthi umuntu ahude amanzi angani ale rayisi. So uyabe huda ngokuphela okumangalisayo. Yikho ke le into embi kakhulu. Umuntu engapha ngise esheshe usithiya emhlabeni, abantu kumele bananzelele bengabona behuda amanzi angani ale rayisi isihudo lesi bagijime baphangise esibhedlela. Asiso sihudo ongasitalela ama-hours ngoba amalanga usenzima. Yikho ke odokotela abayelapha selatshwa ngokuthi kuyafakwa ama-drips, afuna ama-drips amaningi ukuthi baku-hydrate ngoba abantu bafa masinyane nge-dehydration lokuphiwa ama-antibiotics. Kuvikela abantu bayaxwayisa kathesi ukuthi sibhahile kwezinye indawo elizweni bangazi bahamba kulezo ndawo abakwazi khona ukuthi umkhuhlane lo ukhona. Njalo kumele bahlale bengabantu abahlanzekileyo begeze izandla lokungahambi behamba beqhawulana izandla labantu.
Ye, nxa sisikhangele singathi kule gciwane lakhona yini, igciwane lakhona lime njani njalo lingena njani emzimbeni ngokunatha amanzi kube sekusenzakalani?
Umuntu enganatha lelo gciwane kumbe lisemanzini kumbeni ekudleni kumbeni kuma-fruits nje ngokuqhawulana labantu usugcina uzibamba umlomo ubambe isandla emlonyeni lingangena-ke emathunjini lihamba laphana lisiya multiplies liba liningi emathunjini yikho liyabe lokumunya khona amanzi. Amanzi lawo sekuphuma ngale ngaphansi sekuyidaria ewotari enjengamangani kule rayisi phakathi.
Singathi-ke ngaphandle kokuthi abantu bengaqhawulani lokunye, zikhona yini ezinye iindlela zokuthi kunqabelwe khonokho?
Isihudokazi lesi imikhuhlane eyayigulwa kudala abantu bengakasebenzisi i-hygiene le ekhona. Isikhuhlane sivikela ngokuthi kungaba le-clean water, clean running water, labantu behlale behlanzekile. Siyavikeleka nxa abantu bengaphathi kuhle bengela manzi bengahlanzi izandla siyamemetheka siya phambili.
Ye, njengodokotela sibili ubona ngazani eZimbabwe kwenzakala ukuthi kunqabelwe khona ukuthi lingamemetheki igciwane lezi siyeza ukuthi libhahile kunangale-ke eHarare. So abantu akusamelanga beHarare kumbe bayesabele khatshana kumele benzeni?
alina magasi ngoba izula alina itrout yaminyaka eminyaka izulinga nokuzwa ipha manje ukuthi ayirunning water leyo ay aswelakale kuzweni jikelele kodwa kathi sinjobana isiphahile kwezindawo abantu bengazi bahamba ngaphandle kuyikuthi kulento eqhakatheke kakhulu ukuthi bayihambe ngoba nxa behamba ngale babeza nompola beyiphendukise ngapha isimemetheke ilizwe lonke xa ingahlali isendaweni eyodwa ivinjele iziphele yikho kuhle kwakhona
ngiyokhuluma ngamadriphu lawa afakwayo kambe angabe ebiza imali eningi kakhulu yini umuntu munye ngamunye xa kufakwa khonokho
aduri kangako kodwa-ke ukuthi isikudokazi sakhona nxa sithi sikuhlasele kakhulu lama drips la nxa uwazuzile asi ukuthi ungafaka idrip ungasila njalo ngokuthi igciwane lelo liyabe likumunye njani le ibacteria umunye njani phakathi wahuda njani ngikho ngithe isihudokazi kutho ukuthi siyamangalisa leso sihudo
ye kodwa sibonge ukuthi vumbuvumbu nje kuzokuthiwa sokule kholela lapha sokule sihudo kumbe vele akuphongeuphutha nje
hayi sihudo njengoba kuyibacteria yamajemus wona la ahlale khona nje khonapha nje lawo njengoba kuyinto eyadalwa umlimi yikho-ke kuya ngesikhathi senesi ukuthi kuba lama-outbreaks ngokuthi kathe sokuhamba ukuthi njengoba kungela manzi ukuthi abantu behlale behlanzekile yikho-ke siyamemetheka siyaphambili labantu khona kuthi abantu abalaleli izinto ezabe zikhulunywa ngohulumende yisihlelo ukuthi bengaze bahambahamba lokuthi begeze izandla abantu lokhu bekhawulana abageze izandla bahlanze njengoba sithi ukuthi akula manzi.
Lo ngusikhitha mfundo solayo ngwenya obekhuka le studio 7 ekobulawayo lapha ke ubekhuluma ezimele. Okwamanje sike sizwe abalaleli be studio 7.
Ngitilichona njani basakazi lamazimbabwe amahle ye singazi ukuthi ngempela kungabe kuliqinisa lokho esikubone kuma-social media ukuthi uSengezo Chabangu ubhadalwe imali engange-500,000 ukuze agcothe ama-members awethu. Ngempela uma kuliqinisa lokho kuyacaca ukuthi khona nemali yokubhadala amaloya akhe lawa bakhona bamnikeza imali kunyiwe ngempela ukuthi ezodilikilisa uChabangu lo labo Khalifani Fugeni empeleni badlala ngabantu basemaphepheleni uChabangu wakhipha abantu ethi balezibongo zabantu basemashonali kodwa okwenzakalayo bonke laba abantu abafakileyo futhi bayafanana balezibongo ezifanayo hhayi uChabangu uthiniwe umbuzo okhona yikuthi ipolitiki embi kanje elizweni ayithuthukisi lizwe loba laba abezane bengaqinisa ikhanda benza ingathi kukhona abazakwenzela ilizwe ayikho into abazayenzela ilizwe bazahlala kuphela ngezithembiso zabo kusukela ngo-1980 ngoba ilizwe letingele ezithembiso abantu baphila ngokuthengisa okubuhlungu yikuthi abantu bakithi sebabone ingathi ukuhlupheka.
Ye lo-ke ngowe-Studio 7 umlaleli omkhulu besithumezeleke umbiko wakhe. Ye okwamanje-ke namhla sixoxe lo meluleki Bremer Moyo weqembu le-insimbi zezilwane elithole izicoco ezimbili kumkhosi weBulawayo Arts Awards.
Ketele insizwe bengisebenza nazo uElvis Mathe noThembi Nkosi Ndlovu.
So kuwe kujona ukuthi uthole isicoco esinje.
Into eyenzakeleyo ayivamanga ukwenzeka esayidini lethu la esikhona khona, so ngijabule kakhulu ngoba
kuqoqeke umlando ngoba ikhona enye indondo ebizwe ngegama lakhe u-Elvis Matthew. So into engijabulise kakhulu ukuthi ithina futhi esiqala ukuyithola.
Indondo leyo ebizwe ngu-Elvis Matthew batheni ngayo?
Bathi outstanding Chibuleka music. Ibizwe ngegama lika Elvis bathi imali outstanding Chibuleka music.
Kuhle kakhulu. Ngathi ke engomeni zenu sibilize lezichayo kuyini okwenza ukuthi lingena ngerumba kanga?
Ngile belief ukuthi siyenze isikhuliswe nakho ungananzelela kakhulu nenhlamvu esisebenzisayo ama-lyrics okucula. Sisebenzisa kakhulu ilanguage yasekhaya. Ongakuthi size sidinga lala magama abantu abangasavamanga ukuwasebenzisa, sithole sebefake inhlamvu zesilungu. So sisebenzisa wona kakhulu. Ngicabanga ukuthi into esisizayo kakhulu ngoba akukho lula ukuthi abantu bekhona ukuwakholekta amagama lawo.
Ye, khuluma labantu khonapho-ke siyakunika leli thuba.
Engingakutsho ukuthi kubalandi bensimbi zezwane ngoba iqembu lensimbi zezwane ngelabantu, akusilo ndaprema ngelabantu. Beqhubeka besisapota kakhulu, ngiyabonga isapota abasaqhubeka besinikeza yona. Ngiyathembisa nami futhi ukuthi konke esizabe sikwenza sizobe sikwenzela bona and sizoyenza ngamandla show ukuthi asisale emuva and ngibathembisa more izinto ezimnandi, kuzohlala kunjalo kumnandi.
Lezi-ke izinsimbi zezwane basitake kuzwele insimbi sibili ziyachaya. Brema Moyo siliphisela okuhle empilweni njalo silitshayela ihlombe-ke ngalokho elikutholileyo besixoxa lo Brema lamhla-ke ukhona ngale koBulawayo. Yekulevido kulingakhohlwa namhla-ke sixoxa ngokuvalelwa kukaJob Sikala entilongeni loba engakathonisa icala lokuthothozela uDlakela. yes, no, Zalamplanje. This morning, if it's Kokela, even there is unfavorability. This is Nova Kuketoloma by elections, Olozai, what are the biggest IO? Electricity leading coming as Alumuntu, or what you was one day, Omar Sai. So Kubalapagi, Utero to Zalamplanje, only Valisang and Jabulum Tembos Tembayo, who keeps to the line.